Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokusanda kulezi nsuku.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzahamba. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo.
Inhlanganiso yomanyano wamabandla ancintisa kukhetho ePoland ithi isizimisele ukuqalisa umsebenzi wokucebisa uhulumende ngemva kokhetho olwedlulweyo.
Iproblem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba lezinto ezizatshintsha. Kathi ke ngoma ndiyo ndiyo ngesishona.
Inkokheli yebandla le-CCC iqhubeka ikhala ngokuhlukuluzwa nguhulumende kulandela ukubotshwa komsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalos Siziba izolo ebusuku waphinda wakhululwa.
Bala macala
iZANU-PF iparty engafuni i-violence and i-message leyo umongameli i-message akade ikhuluma nolanguba uwapha marazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu ukhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokusanda kulezi nsuku lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebetshela abantu ngesikhathi ekhankasela ukhetho ukuthi udubo lwamagetsi soluyimbali yayizolo. Abamabhizimusi labo bathi ukucitshwa kwamagetsi lokhu sokuphazamise kakhulu amabhizimisi abo. Emalukijini kobulawayo izolo amagetsi abikwa itshone engekho uthi lapho abuya khona phange acitshwe abantu bengakenzi lutho. Inkampani yezesa ithi udubo lolu lubangelwa ukuthi kulesitiji esiphehla amandla kagetsi esifileyo ewange esasisalungiswa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela njalo inhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Kulusizi ukubana ubaba lo ophethe ilizwe wathe khankasa wathembisa abantu ukubana amagetsi kasenakuzahambe. Kodwa okwenzakalayo kulezi nsuku amagetsi ayahamba okudanisayo. Ngikhuluma nje lamhlanje eluveve kwabalanda avuke ngekho. Ngikhuluma nje enkulumane ntambama abe ngekho. Indawo ezijeneyo suka uzuzofika kumagwegwe bekungalamagetsi. Okutsho ukuthi ubaba lo wayekhankasa wayedinga nje ivoti eyokhetho kodwa ekwazi ukuthi hayi abasoze bekwenze ngokupheleleyo. Abantu bagadiswa indiza yamahlanga kuliqiniso khonokho. Emnothweni kankhulu avele ukuthi basakhumbula ukuthi bona basezikhundleni ukuthi bethuthukise ilizwe kwezomnotho. Mbona ngazathi baca abantu basezikhundleni ukuthi bethole izimota, bedrive imota ezinkulu, bephile impilo emnandi, bethatha abantu abahobe bafake ezikhundleni, bethatha ilizwe benze into yakho. Yikho ngicabanga ukuthi yikho sokusemakhanda abo. Ngoba uma ilizwe amagetsi etshona engekho, kutsho ukuthi lo mnotho welizwe kawusozuthuthuke ngoba umnotho welizwe wonke uhamba ngamagetsi.
Udaba lomnotho okhuluma ngalo, yebo abantu abaningi bayahlupheka bayakhala bathi hayi impilo inzima izinto kazimanga kuhle. Alubana uthe wamcebisa uhulumende engaluphatha njani ukuze impilo zabantu zithuthuke umnotho uthuthuke, kanti lo daba lwamagesi lalo lungalungisiswa njani?
Ucebisa abantu abalendlebe zokuzwa laba abakuzwisisayo ukuthi kufuze bezinothise. Kodwa singakutsho ukuthi abantu abafuzanga behlali emnyameni akube lamagetsi ukuze umnotho welizwe uphakame bekele ukuzicabangela bafakwe ezihlalweni ukuthi bethuthukise impilo yabantu kumbe bazifake ezihlalweni besithi basebenzele abantu abakwenza.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhetshu likaZulu obexoxa le Studio 7 ecingweni ekwebulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamabandla angcintisa kukhetho e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD ithi isizimisele ukuqala umsebenzi wokucebisa uhulumende kulandela ukhetho lwedluleyo njalo ixwayisa bonke abanganqobanga kulolu khetho ukuthi balethe imbono yabo ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Egcotshwa ukuthatha isikhundla umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uzasebenza le-Pollard yona elamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla le-CCC eliphikisa impumela yokhetho liyawusola lumanyano lisithi ulobudlelwano lebandla elibusayo elezano PF. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosikazi Lucia Matibenga, ilunga lePollard njalo engumsekeli kamkhokheli womanyano weZimbabwe Coalition for Peace and Development eyancintisa kukhetho.
IPollard vele iyasebenza, isebenza ezintweni ezingu-2. 1. Ukwenzela ukuthi abantu nxa sebeqedile ukugijima kuma-elections babe lethuba lokuhlala phansi behlalisana phansi bebonisana ukuthi mina lami ngangigijima ngiyi-president, lami bengilombono wokuthi kweze economy ngizayenza so, kweze health ngizayenza so. Abantu bahlale ndawonye babonisane bakhulumisane ngengqubela phambili yelizwe lakho ukwenzela ukuthi impilo yabantu makhaza ibe ngcono kwelakithi. IPollard mina ngiyayinqoma, ngiyabatshayela ihlombe amadoda labo mama kade bekuPollard ngoba batshengisela i-maturity in politics, batshengisela ukuthi they can do politics of tolerance, this politics of toxicity ayisisi ndawo. So mina hayi laba bathi imali iyaphela ekabani, kade ntsho sayenza ama-elections kusetshenziswa izimali, vele ipolitika isebenza ngezimali.
Kambe kungenziwani njengoba abanye bephika impumela yokhetho?
Iproblem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba lezinto ezizatshintsha. Kathi-ke ngoma ndiyo ngesishona okwakhethwa ngabantu yikho esesiphatheke lakho khathesi. Kuma-local authorities izibi ezingabuthwanga, impompo ezingelamanzi, idorobha elinjengegweru elingelama-traffic lights, yikho esakukhethayo thina isizwe. So asihlaleni lakho khona lokho esikukhethileyo. Ukunational ukhulumile ezomnotho, ngoma ndiyo yikho okwakhethwa ngabantu abaphuma bahamba bayavota mhla ka-23 August. Singahlala silokhu esitshela abantu ukuthi kuzatshintsha. Yesi zatshelisa daki akula legal basis eyokuthi khona nxa abantu bengazwisani lempumela yokhetho kuzangena uzibani bani ubaba we-next door abuya yenze lokhu lalokhuya. Lapha kule mithetho andibana laba ababesola ama-results bebelawo sibili bayakwazi ukuthi kuhanjwa ngaphi. Kuyahanjwa emadaleni, kuyahanjwa kuyavulwa imeterial ye-election kubalwe njalo. Manje nxa umuntu engahambi ubuseya tshona uthembisa abantu ukuthi anzidongiri chaphinda nepaburi retsono. Ama-politicians mele sichiyane lo mkhuba wokuqambela abantu amanga. I-election seyabuya seyadlula, abawinileyo baqanjiwe. So khathesi kumele sikhangele phambili laba abangaphumelelanga umsebenzi nangu ukuthi-ke likhangele lihlolisisa linika amacebo kulaba abawinile libona ukuthi ilizwe liyaphambili lokhu kuba lokhe 5 years sikhuluma ngama elections singene kwamanye 5 years hayi kutshengisela ukungaqoqeki kwabantu bezimbabwe especially ama political leaders ngamatsotsi bafuna ukuba lokhe bedlala lengqondo zabantu khawulani yekelani umqhuba onjalo kelani nabantu iqiniso sagijima sadliwa kwangena uzibanibani finish sokwenziwe abawinayo bawinile sokuyiwa phambili kwelezimbabwe
lo ke ngunkosikazi Lucia Matibenga ilunga lenhlanganiso yePollard njalo engumsekeli kamkhokheli womanyano weZimbabwe Coalition for Peace and Development obeqoqa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 Inkokheli yebandla leCCC iqhubeka ikhala ngokuhlukuluzwa nguhulumende kulandela ukubotshwa komsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalos Siziba izolo wasephinda wakhululwa. Amapholisa ethesa uSiziba icala lokuphehla udlame ngemva kokwethula umfanekiso olotshwe ukuthi we fear focal kumbe asesabi lutho enkundleni yokuxhumana eTwitter. Kwaba lobudlwangudlwangu phandle kwenkundla lapho kwakudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos uSiziba engakethuli lumbiko. USiziba kuthiwe aye emthethwandaba kusasa. Lokhu kwenzakale ngelanga umthethwandaba ukhulule omila iSunningdale edalele ePhalamende engowebandla leCCC unkosazana Maureen Kadlemaunga obesetheswa icala lokuzama ukubulala elilahlwe ngumthethwandaba othi akula ngitsho lobufakazi obukhona. Intatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama ubesemthethwandaba izolo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Igqwetha likankosazana Kadlemaunga umnumzana Harrison Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers.
Besilapha kusukela ekuseni njalo umtshutshisi omkhulu uwakhangelile amaphepha wasebona ukuthi akukho ubufakazi obutholakala kuKadlemaunga kulokho asolwa kikho ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma le ntatheli izindaba ngemva kokukhululwa kwakhe uKadlemaunga uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga e-TCC amabili uCouncillor Clyde Mashojera lomnumzana Dawudi Jusabu abethe so icala elifanayo.
It's that moment where our system has been exposed for its inefficiencies that such charges
Ileso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini bungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapholiseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapholisa athi bazama ukuchisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla leTCC liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho toka kutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapholisa asebenzela abantu hathi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthothoza kakhulu lokho okwenzakaleyo zilikuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU-PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe ngakho ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
iZANU-PF yiparty ngafuni i-violence and i-message leyi umongameli i-message akade ikhuluma nolanguba uwapha marara.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziyakusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhangelelwe ukuba ukhansila Mashojela uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJusap usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-CCC elithi kwaba lokuqilibezela inhlanganiso ezigoqela e-SADC, African Union le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Okumanje kesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abachayeli bezimota ezifika phose inkulungwane ezintathu, 2800, ngokwephula imithetho ephathelane lezimota. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isidumbu sikamuyi umnumzana Joshua Teke Malinga oke waba ngumeya wedolobho lakobulawa njalo obe ngumcebisi kahulumende kudaba lwabagogekileyo sizavaleliswa nguZulu lamuhla enkundleni yebulawayo amphitheatre. UMalinga uzancwatshwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zakazi Studio 7, Zakazi Studio 7, ningabe linjani, linjani? Ayi thina siphelele. Siyabona ukuthi lisinikeza indaba, ngabe kunezindebele. Sizwa lezi zimanga zomnankagwa lo sefake izihlobo zakhe lapho. Hey, usenze ngani into yekhaya lakhe njenganini ukukhulisa umuzi wakhe lo mdemo wakhe? Akalandaba lemuli yeZimbabwe, akalandaba lezulu weZimbabwe, le ndaba lento zemiziyawo. Ekufaka abantu babakhe, kufaka umzukulu wakhe nje kahle kahle, ukhangela isayidi lakhe, akhangela abantu abaselizweni, akhangela ukuthi abantu bahluphe kanjani elizweni. Akulayo into ekhona elizweni, abantwana bafundi, amatitshala, school fees, kunzima nje into eseZimbabwe lapho. Kahle kahle nje lo muntu udlala ngabantu, udlala ngabantu. Abantu labo bebeloku abemesaba namapholisa emsebenzela. Yabona ngithi laba abantu ababeshaya amapholisa ba-right okuphindiweyo. Ngoba amapholisa avuma ukusetshenzwa, ayibona into e-right le-wrong. Athatha konke kwenze ngani ku-right nje. Izinto zonakele elizweni.
Mbingelele enkundleni. Basakazi, ake ngincede amalunga e-CCC. Amalunga e-CCC abonakala enenhliziyo ezincane, kungathi bayashesha ukukhalala. Izano kulula ukuthi basebenzise becabane bodwa ngoba balenhliziyo ezincane. Ye, siyakubona okwenzakala kobulawayo laphana, kodwa ngicabanga ukuthi khona into ma uyisekela, ufanele uyisekele ngokugcweleyo. Ungasekeli into kodwa kungathi uzitshela ukuthi khona uma kungahambi kahle ku-CCC izano PF khona. Yikho esikubona kusenzeka lapha kobulawayo. Silabantu abanjengabo Sifiso Chabangu bazwakala ingathi bazenza ama-supporters kumbe abasekeli be-CCC, kodwa bayasola kakhulu yonke into. Kanti okunye, yebo kungenzeka ukuthi kube lephutha, kodwa uma kube lephutha akufanelanga likhulume ngendlela elikhuluma ngayo into eliyisekelayo. Ungabheka abantu bezano, abantu bezano izano lobe ngayenza iphutha into embi kangakanani bayayidifenda. Manje lina ngapha ungabheka ngendlela eliyenza ngakhona, liyashesha ukunjani ukukhalala. So ngicabanga ukuthi ikofoti likunanzelele ngoba izano izalichanisa ngamakhanda. ligcine selithethisa umkhokheli wenu, selithuka lowo muntu elithi ngumongameli wenu, selingasamhloniphi kodwa lizibiza ukuthi umongameli wenu. Cabanga ukuthi asike sikukhangeleni khona lokhu bantu be-Triple C.
Studio 7, salubonani basakazi abahle. Indaba yenjengule kudala sakhala ngayo, indaba yenjengule ukuthi injengule sibulalela abantu, sibulalela abafowethu injengule. Manje mangaba sinatha amapholisa, ngicabanga ukuthi ugovernment akayiphakamele. Akayiphakamele manje sinatha amapholisa namasosha, ayivali injengule.
Studio 7, Studio 7, nginjani balaleli? Lani basakazi elikhona konke izindawo. Ngiyabonga kuba kuleli thuba, ngicela le message yami lami ibalwe izwakale kwezinye indawo. Namhlanje ngizobuya ngolunye udaba oluhlukile ngoba sihlezi sikhala ngezani. Kodwa-ke nanguke phela lo mfana lo bathi ngukhamisa lo, sebemvotele koBulawayo, winile mpela. Kodwa-ke nanko-ke kathe sisejika sethatha abantu bakubo lesishoneni sebaletha koBulawayo. So caba ukuthi nina ngabe yena ubewinile yonke ilizwe leli, ube kuyoba khona into ezolunga yini khona lapho abantu bakithi? Awu lingamsola nje izanu ngoba izwinele. Kathesi singathi rikhile kwenye indawo, kodwa mina ngubona ukurikokolo ngoba kwayena lo mfana akazange wakhampena sitalo. So ke okwamanje nanku-ke uBulawayo wonke umwinisile lo mfana, kodwa-ke abantu bakithi sekumele bathwele baswele izindawo. Webuya abantu besishone bayibo abazolawula, laba bayibo abavotelwe abasakhona ukulawula. Hhayi, ake lolukhangelise lolu daba, ukhamisa wento uzolushiya kude lo, lisazokhala abantu bakwaMthwakazi. Vuka Mthwakazi, vuka emaqandeni, isikhathi manje. Ngiyabonga. Ukhuluma umqolisi Mathanda seGwanda.
Salibonani basakazi be-Studio 7, yalibingelela labalaleli. Ngibingelele kakhulu ibandlalelo movement ngikumayela amahla. Siqineni ngemkhuleko, singalaleli izinto eziphuma kubomgwada. Ntsho yikho lezo amapholisi esithi khona ozabona ukuthonisa bamnika 1000 but bengelazicathulo, bengelazigqoko. Sasi babona la ma-uniform, mina vele angaze ngibona umpholisi otshenile isilungisela bona. Uphonyathi ngenxa yokuthi uyadla kuzani u-T_F engancindezela amanye amapholisi. Upromise kakulakucala nalo, udingelwa nje kuphela ukuthi babengakwazi ukuthi ezikhulumeni ze-Triple C zingadlala ngendlela ezidlale ngayo indaba yokhetho. Babecabanga ukuthi bazahamba bemangale kumakhothi eZimbabwe. So babuhlungu, so lingakulaleli khonokho. Yikho libona bechama lungethu kuyathumba, abanye benikwa amacala abangawazi. Ibuhlungu kuzani u-P_F ukukhuluma nje e-studio lapha babevala lina, bayakwazi ukuthi ziyabanethela phezulu. Siyanqoba kuphela lina, gcinani ngemkhuleko. That's why libona le fazi sibhala i-P_F ithi i-Triple C yaphiwa 3 billion, yayibhadala ngama-agent. Izinto esingazaziyo, kuningi abasazokukhupha, kodwa konke khonkuyana kithi babedlala ngesikhathi. Ngoba thina uChamisa siyamthanda njalo kuThukusisa angena ngomoya la ngengqondo. Nankuyana koBulawayo bazama ukuviringa, bazama ukudiza, bazama ukufaka ama-candidate tutu, akuzange kusebenze. Abantu bakoBulawayo basukuma ngobuningi babatshengisa ukuthi thina umuntu esimfuna koBulawayo nguChamisa. Lokho kwakochabanga ukuthi bekhulumele bethi abantu bakoBulawayo bazondele amameya. Sichabanga ukukhuluma amanga, ukuhlunga ukuthi waxoshwa kuThukusisa. Mina kangikwazi ukuthi waye kuStudio 7. Kuzani uPF bayihloniphi izandu bakhulumisa ogawula abanikazi bezandu? Siyalicela
Studio 7. Sanibonani basaka, sanibonani njani. Ngikhuluma noVusi Mahlango lapha kwelase-South Africa, kodwa nami nje ngidabuka le eZimbabwe. Ayi, thina nje sesikhathele omkhulu, sesikhathele mpela. Siyafisa ukuthi nje ukubuya step down, kungena abanye. Sikhathele nje ngezani, sazalwa kuhlushewa, namanje siphila kwamanye amazwe kuyahlushewa nje. Izani ayikho nje into esinceda ngayo nje. Sacela ukuthi nje izange iphume.
Gum 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 gum. Shelele, siyabonga abantu bakithi. Zimbi indaba madoda lapha kwelikamthaniya, abathi bona mabe silikhangele. Sesibona ilizwe selijike laba ngenye indlela esingasayazi. Right, bantu bakithi, mina nje umbono wami engokhangeleyo ukuthi khonoko okwenzakala ku-opposition, ngile qiniso abantu ababekhona kudala ngabo-1980 amakhansila ayehambe ethathwa nga-1-1. Khumbula omunye ubaba okwakuthiwa nguPhuthi wabaleka waze wafika eZambia engukhansila wezapho. Sokubhokiwe abantu bethathwa betshontshwa. So into engiyikhangeleyo lapha yikuthi abantu bacabanga ukuthi into le intsha, hhayi, kufanele ube active, ube strong, ube kwazi ukuthi la dila labanye abantu abangumangoyi. Umangoyi ungabeka kabe uchago kuyafohlela kube kuzolutshontsha uchago lwakho lololu. Wena uthi ubekile ukuthi uza kunika kuyatshontsha. So into engiyitshoyo lapha yikuthi ama kansila awe zap abo chaba maneng kugcina kwautwa ungaqeda nje 3 months ungayikho ku session usukhazela sokutwa wena ulovile bekwazi ukuthi bakubophile so i frustration le ke manje lizahlala divana nayo nathi sije siyadivana nayo thank you siyabonga
sizo seven siyabingelela siyabonga umsebenzi mina nje into esengiyibona ukuthi thina abantu abasuka sawufuna umsebenzi South Africa yithi sizobuhlungu kakhulu ngeelection le etshontshiwe abanye abantu abasele emakhaya mbela abaphesheya kwezilwandle abakuboni konke lokho yikho thina sivumelane ukuthi sihamba sebhisha ebhodi akula muntu ongathi uyabona isintshukuntshu ngathi abantu boke bavuma ukuthi umnangagwa ungupresident uwinile kumbe bafuna kube njani ngisegcoba abantwana bakhe siba ngamaminista of law nalokho ukuthi ma upresident esizathatha abantwana bakhe bengamaminista lonkosikazi elizwe liyaphambili ngatsho bana imali elizwe akakhulumi ngayo ukuthi uzobani ukhuluma nge-RTGS i-RTGS bazohola amatishi i-RTGS befundise ngani abantwana babesikolo so i-school fees siyi-US dollar esitolo kuthengwa i-US dollar but akuna muntu okhuluma ngaleyo nto iZimbabwe singenza kanjani ukuthi ephambili singakuvumi lokho okwenziwa iZANU PF kithi singamaZimbabwe so into yakhona iyasiquba kakhulu siyabonga.
Balathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele Senate isiqalisile ukucubungula idinga ubufakazi bokuthi uMongameli Joe Biden engaba elecala na elokuphathisa indodana yakhe uHunter Biden ukwenza inkohlakalo okungabangela ukuthi axotshwe esihlalweni ngalokhu okuthiwa impeachment ngesilungu. Amalunga ebandla lama-Republicans athi uBiden ulecala. Kodwa abebandla lama-Democrats bathi uBiden uyahlukuluzwa nje kuphela ngama-Republicans abaphindisela ukwenziwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya, hayi kuyazwakala khona ukungathi unuka zantungwana khona okwinto okukhona kaqedakali ukuthi umuntu omdala wayengaphi yena khona lapho kuzenzakala izinto zonke lezi ngesikhathi esesengu-vice president ka-Obama. Ngingazi ukuthi kuliqiniso yini ukuthi waba lesandla kulezi indaba zomfana lezi zokuthi athole imisebenzi yona le mkhulu emazweni ona lawo njengabo Ukraine labo China. Ngoba lapha futhi umbuzo okhona ongathi uyakhathaza yikuthi umfana lo wayengathi kakwalify kuhle ukuthi angene yona le imisebenzi yokuba i-lobbyist yokuzuza i-business ezuzela amazwi lawo. So ke angazi-ke konapho hayi lapho kangakuboni kuhle enxenye ngathi mina wothi simelele sizwe ukuthi laba badingisisa nge-impeachment bazatholani.
Kuyenza yini ukuthi uBiden uyise abe lecala kulokhu okwetheswa kona indodana yakhe uHunter? Ukubona njani wena?
Kunye ngikubonayo kuyipolitics nje eyokuthi bazama ukuthi baphazamise uBiden ukuze anga-electwa njengoba okhulu angakiwo la kufanana lo uTrump elezinto eziningi ezimlandelayo ukuze angangeni abuse laphana. Njalo angithi laye bake bamimpeacha ama-Democrats majority ku-House of Congress. So kungaba nje kuphindisela nje wakwanitshaya isihlathi lamza kutshaya isihlathi.
Hello ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu ukhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi Mahlayana osokusanda kulezi nsuku lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wayethe akusoze kwenzakale esithi yena kungenzakala abantu bamtshayele ucingo. inhlanganiso yomanyano wamabandla ancintisa kukhetho ePoland ithi isizimisele ukuqala umsebenzi wokucebisa uhulumende ngemva kokhetho olwedluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande. Silazwe ezinye njalo ntambama ngo-7:30.